njengoba ubona isimo esisemuzweni elizweni ukubana into yakhwela isidla sokuswelakala and njengokukhuluma kwethu kubani indaba yayiseyaqala lapho kwatshontshwa khona ukhetho and sakhuluma ngaleso sikhathi ukubana-ke ukutshontshwa kwamavoti kuzatshengisa ububi bakho ngendaba yokuswelakala kwezinto esisikubonayo. So ngenxa yakhonokho sizabe sihlanganela-ke labatshiyeneyo abelebha ama-students ukutshengisela mayelana le ndaba yokukhuphuka kwentengo njalo yokuswelakala kwezinto njengoba ubona la ukubana-ke izinto ziyakhwela, amafutha okupheka i-2 liter sikubo-$15 nxa sikithi emakhaya ngapha kubensiza ungabatheli kuyikokishi noma ubuye lapha yiyouth akho. So khonokhu-ke sizahlanganela lehlanganiso ezithiyeneyo ezelabour oz-CTU nama-students lamali eziyinhlanganiso ukuthengisela mayelana nendaba yokukhuphuka nokuswelakala kwezinto emadolobheni lasemaphandleni.
Manje amalanga selilawo na ukuthi kuyenzakalani lokho?
Ye, nxa ungakhangeli kule secular efakiweyo ngabe Zimbabwe Congress of Trade Union lezinye inhlanganiso ezehlukeneyo lapho esikhuluma khona ukuthengisela mhlaka-11.
Manje ukuthengisela lokhu liyazisile yini amapholisa kumbe lizangena nje ezitaladeni?
Hhayi, amapholisa ayaziswa-ke nxa yokuthi umthetho ukliwe ngendaba yokuthi amapholisa kufanele-ke eyaziswe ukuthi bazavuma noma bavumi okuyibo, but kuyaziswa bazabe bekwazi ngenxa yokuthi iprogramu yabantu ejikelele.
Manje nxa likhangele lina kuzaphathisana ukutshengisela njengoba sesike sabona kutshengiselwa kodwa singaboni impumela yakhona ukuthi iyabincedeni?
Hhayi, akula lapho kungatshengiselwa khona impumela ingaphumi. Nxa kungatshengiselwa abantu ingqaki yokutshengisela kubana-ke esizweni lohulumente abekwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo eselizweni. Indlela uhulumente aresponda ngayo asiyo etshengisa ukubana ukutshengisela-ke kube successful noma kwehlulile. Ukuthengisela qala kuphelele njalo ekuthengiseleni. Abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiwo, ikanti-ke ukuthengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakale elizwe. So yikho sizakhona sithengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana-ke indaba yokuthengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo a-protectwa i-constitution njalo kuzafanele siwasebenzi ukuze-ke kuthengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayenzwa ngu-Emmerson Dambudzo nangagwa labanye bakhe okuvea ukutshontsha-ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2020.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele nawo ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu bacasa ukubulawa umgabe. In fact, abantu bacasa ukubulawa ngu-Ian Douglas Smith ngomnyaka 1965 ezethathe leya kuthiwa yi-Unilateral Declaration of Independence. Abantu abamnyama bacasa ukubulawa bebulawela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka 1988 October 4 abantu batshengisela umgabe wababopha abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008 uyakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018 abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu be-ZANU-PF kodwa kusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni singazingami.